abaku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje, umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni ithi umnumzana Ndiweni lokho yinduna enhlamba yabaloyi ngoba gakho olelungele lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi ingqabutho yayo ngubani.
Sina njengemuli yakwenziweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibulo uvele watshelwa ngubani.
Kulabatsha asebebumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Tyson wabantu, the movement, abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere.
Ibiza ngokuthi uTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje.
Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongole ezamabhizimusi eDubai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela khona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usukile namhla elizweni elubhekise emhlanganweni ocobongula ezamabhizimusi owe Global Business Forum Africa walonyaka eDubai. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Mnangagwa unxuswe ngumongameli walelo lizwe njalo ukhatshwe ngosomabhizimusi. Umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati nguye osele ephethe isikhundla sikamongameli. Umdeni wenduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uthi umnumzana Ndiweni ulokho eyinduna enhlamba abaloyi ngoba kakho olelungelo lokumkhupha esikhundleni, njalo imuli iyo ekwaziyo ukuthi izibulo ngubani. Induna zeMathebeleland zibikwa zisithi sezikhuphe umnumzana Ndiweni esikhundleni ngoba engasilo zibulo kwakufanele lithathe isikhundla sikayise umoyo uChief Khayisa Ndiweni. Izibulo umnumzana Joram Ndiweni wakhweza lolu daba emthethwandaba isithi lanxa engakhethwanga indodana yakhe yakuqala yiyo kwakufanele ithathe intambo lezi. Isikhulumeli somdeni wakwaNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni usichasisela okuningi ngalolu daba.
Okuyikho ukuthi thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo befuna ukusitshela ukuthi ngikathile zibulo uvele watshelwa ngubani. Yona izibulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani. Hayi, wrote the letter mina personal ukhuluma layo. Lahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-ofisi ka-Minister for Local Government. Yayafika ku-president. So sengumgabe by then ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo bafaka ilizwe labo lahamba na. Kambe ngikhona lezokukhontesta lamhla. Sasukhuma lamhla ukuthi lapha nalapha. Kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba yindlu yakwenziwe? Baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe? If I may ask them, can they tell me abashe babuzeni balayini apho abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo? Ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu, sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi. So-ke I am the father. Ngizila ngene edotini leyo and angakula into ezatshintsha. Nhlanhla yamangwe Ndiweni is the chief and you will remain the chief.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswana ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi
indaba leyana yakhulunywa longbe yangena e-High Court yafika yafeyila. Yawahlala phansi nogogo Masuku, Masuku explained everything. Mntanami ngawuzela umntanakho, wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngathi uzalwa mbani. So ithumbu ngumama, lokho abazama ukukhuluma ngakho isirelevant akusebenzi, ngoba umnikazi wabantwana nguzikodi Masuku. Esikudiscussileyo sakuqeda sikuqedele ogogo. Akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa kwenziweni sibiza induna asikhangele ukuthi ngoba yi-first born kanti engikubuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazali i-first born yakho ibe yi-down syndrome endlini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe loyilokhu lalokhu sokukhangelwa i-able-bodied person to take up that position ngenkani lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobana abangafuni ukulalela thina abanikazi babantwana
lisuka lapha liza kwenzani selibhalelwe yini
thina
kuyahamba
bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho hlahla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besele bethatha i-decision yabo lekulileyo up to now akula phephe lilodwa libambileyo i-hearsay yomlomo abakhuphe ama-document basinike naleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibone ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-tuesdayt abasinikele siyibona usuka ngento yakudala asingasilaleli idodi le
Ikansha
remains the chief. And yinduna bayathanda kabathandi bayafuna kabafuni ngithi imkhethileyo family. And ku family sasidabuka ngaphakathi. UJoram abakhuluma ngaye ngo 2014 he was 42 years engakaze afike ekhaya. Up to now he has never stepped home. So kathi bakhuluma kanje bakhuluma umuntu uvelakaza vela nyathele la ubhude egula he never stepped home esefile he never came to berise kabuyanga kodwa ifuna singabi sisingqondo ukuthi ule first born i-first born ingayingenzanga kuhle indaba kabani nawuzazi ukuthi i-first born do well I don't want to talk much but that is I think uyangizwa nangikubeka ngali nje
Loke umnumzana Wilson bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Nhlanhla yamangwe Felix Ndiweni sixoxela ekobulawayo ukusenjalo umeli webhinga idalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le MDC uthi mhlawumbe kulesandla sezombusazwe kulolu daba
ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu ngisitha so-ke izanu kayikuthandi khona lokho so isifiso sethu thina njenge-MDC eMathebeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela etshiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke kule cala elikhona elisedale eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU PF ekhuluma ukuthi yena iZANU PF uyayithanda kulezi ncwadi ezivele ezikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njani ubuchief bakhe so-ke yindaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira
ye lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo
izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe. Bakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezitshona zisemhlanganweni yezanu-PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho enxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. So-ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu, kodwa ezebuya lami ngangikhona azange ke mbone echaya islogan se-MDC. Kodwa silezi nduna ezaziwayo ukuthi zihamba chaya islogan zezanu-PF. Yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini? Sokuyigukura undi yesi-2 yini leyo?
Lo umnumzana Prince Dube kwaSibanda omela ibhinga edalela ePhalamende njalo engowebandla leMDC. Asenelisanga ukukhuluma le nduna zeMathebeleland kanye lezebhinga ezibikwa zisungulelo ludaba. Ulabacha sebebombe inhlanganiso abayibiza ngokuthi Tyson wabantu the movement abakhankasela ukuthi ilizwe likhokhelwe ngumnumzana Xavier Kasukuwere owabaleka eZimbabwe ibutho lihluthuna umbuso ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Kasukuwere walile ukukhuluma ngodaba lolo wathi kumele umsakazi we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ntokozo Msipha oyisikhulumeli senhlanganiso le ekhankasa ebulenjini bokuxhumana obe-Twitter, i-Facebook lezinye inkundla ezithakazelelwa ngabatsha. Ake sizwe uMsipha ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Amazamo okuqala abadibe ukuthi sikhangele amazwi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkomo. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu lizwe leZimbabwe kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise iIsrayelithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience if ngakufaka kanjalo ngesilungu oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni, wabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni. Waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha basesi ukuthi hayi khona umkhokheli esike siyasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi nguSavia Kasukwele. Sasesiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi Dube.
Mhm.
Isimo sakithi asimanga kahle.
La kwenza nini khonoku njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngapi? Siyabona ukuthi ingane zani likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha Dube ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasihlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa.
Lo mnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu the movement ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika-Mike Hove we-Studio 7.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle simpapo muhle. Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Sabelo Nare oyingcwethi ecubungula ezomnotho. Ikakhulukazi nxa sesixoxisana ngendaba ze-tax. Sixoxa nge-budget esandukwethulelwa uZulu ngumphathi ntambo obona ngendaba zemali, uProfessor Mthuli Ncube. ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo sabelo unjani butom?
Hayi,
thina siphilile, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli bayaphila, bayathokoza bekuzwa ku radio namhla.
Hayi hayi, siyathokoza lathi ukuthi lige lisi-interview lapha sikhulume singakhuluma ngendaba ze-budget
lethu. Ngempela. Awusitshela umbono wakho.
I-budget ihlala izenziwa minyaka yonke. I-budget yakhona ukuthi ibi-right kumbe inombono omuhle, but i-problem ukuthi bona laba benza i-budget njalo edi-discipline. Already i-budget uminister use-project ukuthi akhangele ukuthi bayizenze i-deficit ye-more than 4 billion, meaning they are actually expecting to spend more. Actually i-budget yakhona ingathi vele akusebenzi ukuthi babhajeta ngoba banyekwazi ukuthi bazaspend more than they budget for. Budget asikhangeli nje ispending, but sikhangeli ukuthi ilamanye ama-incentives ewa-providayo to stimulate economic growth. Singakhangela kulama-tax measures afakiwe ku-budget which are meant to ukuthi asize uzulu. For example, izinto ezingathi ziyasiza uzulu abantu abangabayi-benefithi kuzo, for example, indaba yebhonasi. Ibhonasi engathekiswayo isikwenziwe from i-1,000 to i-5,000.
Uyazi but isikhangele imali eyafakelwe eceleni yona elenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni, ubona ngani kuyimali eyeneleyo na?
I-500 million naleyo ingabi khona eceleni, but ihlupho ukuthi okumele abantu abamele bayithole abayithole yilo hlupho olukhona, ngoba nxabe kukhuluma kuyakukhanya ngani ukuthi ngani ku-easy nje ukuthi hayi mali bonke abantu abafuna ukwenza amabhizinisi bazayithiwa, but i-project yakhona manje ukuthi kufuna uyithole imali yakhona babefuna into eziningi kakhulu. So usubona into ekuqineni vele abamele bayithole bakhula bengayitholanga. Ngoba le ndaba nje-corruption into ezihluphayo ukuthi abatsha batholi imali njela lezokuya kuthiwa
sizwe uProfessor Mthuli Ncube exoxa nge-Youth Employment Tax Credit. Awusitshele okuningi ngalokho njalo ukuthi kusebenza njani.
Right, indaba ye-youth kathi youth employment tax credit le uthi njengohulumende bazama ukuthi amakhampani amaningi kathi abaneminyaka 30 kusehla phansi. So but into ekhona yukuthi kulama-conditions amaningi ukuthi i-credit le uyithole. Okwakuqala ikhampani yakhona kumele ibe-generator imali edlula 1 million yezdollars. So ungakhangela amakhampani amaningi in terms of yezdollar terms abe malutshwane abe-generator more than that. And singakhangela futhi i-credit le uthi iya-apply nxa zona abatsha employ umuntu omutsha 8 years or below, and kumele uyenzile for at least umnyaka wonke futhi ithole i-credit yakhona. And singakhangela i-credit yakhona is only 60,000 zingona. So ungakhangela i-practicality of vele akula implication loku akusebenzi.
Ubona ngani i-tax credit le izanikeza amankampani lawa amakhulu intshukuntshu ukuthi babone ngani kuqakathekile ukuqatsha abantu abasakhulayo na?
Hhayi, mina ngibone kunjalo ngoba imali yakho incane kakhulu, and kuthiwa izaqala ukusebenza mhla ka-1 January 2020, and ukhangela ngendlela into ezikhwela ngayo inflation
hayi, siyakuzwa sabelo. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle bhuti. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu labasakhulayo. Thokozo muhle zimbapo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Asihlanganeli kuhlelo The Connection ngolwesibili, lapho sixoxa ngendaba ze-youth representation kuhulumende. Ngifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi libona ngani kuqakathekile na ukuthi abatsha babe yingxenye yabantu abaxoxisana lohulumende. Nxa sixoxisana ngendaba ezomnotho, ezombusazwe kanye lezinye inhlelo ezingathuthukisa ontanga. Abafisa ukungena kuhlelo lakho sixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanelokwa namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Luyalandela ke uhlelo lwamasiko.
Sinana masiko
wesenziwe manje
lo baba mkhulu
sinana masiko
babelo
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha. Udaba lokuthi ke induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni kungani sebefuna ukuthi asuke esikhundleni sakhe. Lokhu ke kwenziwa yiProvincial Council yeMathabeleni North. Kwenyanzane bavotile lapha bathi ke uNdiweni sokumele asuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe uSection 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuswa esikhundleni nxa kukuthi iProvincial Assembly ingavota. Njalo lokhu bezokuhanjiswa ke kuNational Council of Chiefs eza kuthatha ke ikunike umphathintambo obona ngezinduna lokunye okutshiyeneyo. Lapha ke ngilo baba uMnqondo Banzima Gonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga mfoka Dube.
Uyaluza udaba lapha luyabamba wena ungathi ngodaba lona
udaba ngiyaluzwa sibili mfoka Mthembu, kodwa ke into engingayitsho ngakhona kwesikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube segcekeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Mangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna indluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano. Ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona, yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga. Ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa, akusinduna kaMike Moyo. Yinduna yemvelaphi, yinduna yesiko lwesintu. Ngalelo ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane. Akekho mfowethu. Munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani.
Okwakuqala inkosi yohlanga, inkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi, nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna. Okwesibili engakhitshwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni, yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane. Nxa umdeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Mangwe ngezizathu ezithile, thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Mangwe akaseyiyona nduna, kodwa ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu. Nangu besitsho bebamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo. Okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni, ekhitshwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye induna zeMartin North ukuthi ungawuzihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga. Yikuxhwala lokho, kuxhwala sibili. Akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela. Kodwa siyakwazi ukuthi induna zebhinga mdabukwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
induna
zafakwa umgabe.
Yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Magonya.
Okukhona nje ukuthi amahlabe ezulu kabe kwazi ukuthi uNhlanhla Mangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane. Nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siyemvikela uNhlanhla Mangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani eMathabeleni njengomuntu weMpumalanga kodwa beza kudala. Kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siyemvikela uNhlanhla Mangwe. Ubuduna lobana ngoba enhlambane, asobuduna bebhinga, yibuduna benhlambane lobuya.
Siyamuzwa lapha ke ubaba uMnqondo Banzima Gonya uyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ke baba Magonya, ungadinelwa kusasa ba. Hayi ke kwalamhla sima lapha ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woluva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo lwezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani njalo ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna ukuba sikhangele kuIsaiah. Ngambala lapho kuIsaiah chapter 6 uthi yena iverse ka-8 uthi ngase ngisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngizathuma bani, ngubani ozasiyela na? Ngase ngisithi, ngilapha, thuma mina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa uNkulunkulu efuna ukuthi ulutho lwenziwe lapha emhlabeni uyazenzela, kumbe engxenye kuleyini indlela eyisimanga uNkulunkulu ayenzayo ukuze lolu lutho lufezeke. Kodwa bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi baningi abalaleli ababizwe nguNkulunkulu ukuthi bemsebenzele, bemenzele olunye ulutho, kodwa engxenye awunanzelele, engxenye awukubona. Ngiyakhumbula leli jahe elalinguSamuyeli lisethempeleni, uNkulunkulu elibiza ngephimbo elibizela umsebenzi wakhe ukuba emenze abe ngumprofethi. Kodwa yena wacabanga ukuthi engxenye ubizwa ngumprofethi omunye omdala owayekhona apha ethempeleni, kanti kwakunguThixo. Baningi abantu abanjalo uNkulunkulu ababizayo emsebenzini wakhe, kodwa babengananzeleli ukuthi uyababiza. Sihlangana lapha loIsaiah esithi wezwa uNkulunkulu ememeza ngephimbo elikhulu esithi, yena ngubani ozasihambela, ngubani esizamthuma, ngubani ozakwenza lokho esifisa ukuthi kwenzakale emhlabeni, akusebenze kuze kuyefezeka. Manje lelo phimbo likaNkulunkulu uIsaiah alizwayo lakathesa uNkulunkulu lokho elombuzo nalowo ukuthi ngubani ongaphuma ayensebenzela, angenzela umsebenzi emfuna wenzakala emhlabeni. Baningi abantu kathesa bamelela ukuthunyayezwa. UNkulunkulu uyamemeza udinga abathumayeli. Baningi kathesa intandane ezikhona ezidinga umuntu ongazikhulisa. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyamemeza lithi, ngubani ongahamba ayesebenza lathi? Manje into emnandi, nxa ubizwe uNkulunkulu awusebenzeli wedwa, uNkulunkulu uhamba lawe. Yikho uJesu wakhuluma wathi, isivuno sinengi kodwa abavuni balutshwana. Kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu lezidingo lezinto okumele zenzakale emhlabeni, kodwa balutshwana abantu abazimisele ukuthi baphume bayekwenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi kwenziwe. Ngikhuluma kanje kulabantu abaningi abafelokazi, kudingakala umuntu ongaba lentshumayelo kibo. Ngakho-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona namhlanje, lokhu libiza njalo uyadinga konke emhlabeni. Abanye bethu abantwana beZimbabwe sebasuka baseGoli, lindlalele ngqo seGoli engxenye, abanye base-UK, bonke izindawo lezo kizo zona. UNkulunkulu udinga umuntu ongamsebenzela athumayeze izwi lakhe kwabanye abantu. Ngifuna ukuthi uzibuze wena ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye babizelwe ukuthumayela ebulenjini, abanye babizelwe ukuthumayela njengalokho engikwenzayo kuma-radio, abanye kuma-television, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuba ngumfundisi, abanye njalo uNkulunkulu ukubizele ukuncedisa abafundisi. Uba kwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni? Kuyini okutshona kukuhlupha enhliziyweni uyakusiza ukuthi linto kumele ngiyilungisise? Engxenye yilubizo lwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, namhlanje ngiyathandazela wonke umuntu ombizayo ozwela intshumayelo ukuba uNkulunkulu aphakame lapha khona, kungabi lovalo kodwa kube lentokozo, aqalise ukusebenzelana lawe. Sithandazela abagulayo, baphilise ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu, senzele kahle kuliviki elandelayo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Bonga uNtungameli. Kwezemidlalo lamhlanje, FC Platinum 0 iHighlanders 0, iBulawayo Chiefs idliwe ke 0 iManica Diamond eke le 1, iChicken Inn 1 iWange 1. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.